Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Elingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ziku 2 Nhlolanja 2023 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inkokheli yebandla le-CCC ihlangana lomphathi mtambo wezemithetho omnumzana Ziyambi Ziyambi kudingidwa udaba lokuguqulwa kwemithetho yezokhetho.
Umhlangano wethu lo minister ubuqhakathekile ngoba usinike ithuba elokuthi sibonisane nodaba lama electoral reforms sikhulumisane ukuthi udaba lolu lehanjiswa njani.
Amabandla ezombusazwe athi asezilungiselele ukuya kukhetho lona olulakho ukwenziwa ngenyanga kaNtulikazi.
Izamtho sinathi yena walo zibanda eDal ungananzelela thina sama structures uma sikhuluma ama structures sikhalela ukuthi sinabantu esiwazi khona thina asina ma sympathizers.
Izakhamizi zakwaBulawayo zithi ziyajabula ngokusungulwa kwemsakazo okamabonakude ozimeleyo othiwa yiKiona TV.
Ukuvulwa kwale iTV kumbe singathi lumsakazo kamabonakude kuletha injabulo enkulu kakhulu koBulawayo, ikakhulu masikhangela ukuthi lo msunguli waso lesi station kuba ngabantu bakoBulawayo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Lamuhla sisungula indaba zosuku ngohlelo lwezokhetho.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Inkokheli yebandla le-CCC izolo ihlangane lomphathi mtambo wezemithetho kudingidwa udaba lokuguqulwa kwemithetho yezokhetho eHarare. Iqula le-CCC libhekane lokuguqulwa komthetho Electoral Amendment Bill elithiwa i-Electoral Reform Task Force, libalisa unkosikazi Shiriyelenga ongumsekeli kanobhala obona ngezokhetho, abomnumzana Prince Dube Kosibanda lo mnumzana Charlton Wende. Ibandla le-CCC lithi umthetho we-Electoral Amendment awusoze wenelise ukubandulelela ukhetho olulempumela engasoze iphikizwe. Siqoqe lonkosikazi Shiriyelenga ukuze sizwe okunengi ngalomhlangano.
Umhlangano wethu lo minister namhla ubuqhakathekile kakhulu ngoba usinike ithuba elokuthi sibonisane nodaba lama electoral reforms sikhulumisane ukuthi udaba lolu lehanjiswa njani. Njalo thina njengebandla sibabonise ukuthi ugwalo labo elama electoral reforms i-Electoral Amendment Act leyi esephalamende sibone ukuthi kulezinto ezinenge kakhulu ezisilelayo sikhangela imithetho ezayenza ukuthi ukhetho lethu luhambe ngemfanelo kungelabo ukukhonona okuthize. So sithethe ithuba leli sazabanisani kuminista ugwalo lethu ele-Electoral Amendment Act eyethu ezi-CCC ugwalo lolu oluqukethe izinto ezinengi. Xa sikhangela ukuthi ukhetho kumele luhanjiswe njani njalo lokuvota ukuthi ama-results nxa esebaliwe kumele ihambe njani azafika lapha announcer khona, njalo kulezinto zama assisted voters, njalo lokuthi abantu amalungelo abantu akumele bevote but abangayenelisi ukuthi bevote. So ngezinye izinto esiqoqisane ngazo kulokunye sivumelane ngakho kwaba lokunye sithi hayi asihambe siye-research affairs asiyebona ukuthi kuyini esingakulungisisa khona lapha.
Elibona kumqoka kakhulu elifuna ukuthi
uhulumende akulandele kuyini.
Udaba lama reforms, electoral reforms aluqalanga namuhla, laqala kudala and siyabubona ubunzima okona. Kodwa thina njengebandla sizimisele ukuthi ivine parliament ama MPH enjalo lokulutshwani babo bazazama ukulwisa ngandlela zonke ukuthi bebone ukuthi ama electoral reforms lawa alungisizwa le billion leyi iyaquketha izinto ezikhulunywe ngabantu. Njalo olunqa sikhangelisisa udaba lama reforms lade sikhuluma ngawe, iningi lakho nama administrative reforms akhangela ukusebenza kwezeki. So ngenye into esithe sizabonisana lezeki njengebandla lamamunye ama political party lama stakeholders ukuthi zam ukulungisisa imithetho esemandleni yayo, okufanana lokuthi indaba yama results management system ukuthi nqa ukhetho soluphelile ukuthi ama results abalwa njani, njalo lokuthi afika njani kuma polling stations wonke kuma collation center lapha abalwa khona. So sibona ukuthi ngeyinto izeki engayilungisisa yona leyi ledaba laba assisted voters ukuthi abanye base beqamba amanga ukuthi mina angikwanisi ukubhala, mina kangivumbe ngigogekile, beqamba amanga khona bayancedisa ukuthi bevote njani. And ubona umuntu ongu-teacher kumbe ongu-headmaster ofundileyo ebesesithi kayenelisi ukubhala. So ngezinye izinto esikhulume ngazo ukuthi sibonisane ukuthi kuhambe njani.
Lo-ke ngunkosikazi Shiriyelenga unobhala obona ngezokhetho kubandla le-CCC. Kunjalo nje amabandla ezombusazwe athi asezilungiselele ukuya kukhetho lona olulakho kwenziwa ngontulikazi. Ibandla le-CCC likhala ngokuthi uhulumende we-ZANU-PF uhlukuluza amalunga alo ngokuwabopha nje mahlayana ngoba esesaba kunqotshwa kulolu khetho. Lithi njalo uhulumende kafuni kuguqula imithetho yezokhetho ngendlela ecacayo ngoba esesaba ukunqotshwa. Kodwa abezanu-PF baya kulandula lokhu. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lelunga le-CCC umnumzana Abednego Bebe ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngisesinjeni kathesi ngikhuluma mina nje, ngizama ukuthi silungiselele ukhetho njengabantu benkayi. Yebo ye angake ngijwale ibizwe lonke, kodwa abatshithi okuqandele lami ukuthi ngenze okungilingeneyo ukuthi ngikwenze ngiyakwenza. Siyasebenza kunjalo entungameli. Ngikubona ungabona iZANU-PF liqalisa ukuzonda ibopha abantu bahlayana bengalacala, yikho okutshengisa ukuthi abantu sebesebenza. Ungabona sokunokuthengiso okukhulu kulapha nalaphana, sokubonakala abanye bethengisa kuzanu. Yikho okutshengisa ukuthi abantu sebesebenza. Ungabona iZANU ikhuluma isithi khona labana abanama-structures sisabeza, akudingi ukuthi basisebenzise lama-structures. Yi-structure mina ninje, yikho kade ngise esingeni. Njalo esingeni ngihlangana labantu abaningi, labanye abahluphekayo esikhulumisane labo, okutshengisa ukuthi bonabo abahluphekayo ngabe yibo abancediswa nguhulumende. Uhulumende kabonakali ndawo ne-social welfare ukuthi ancedise bona abantu abahluphekayo. Lisizi lezento emakhaya, sizame ukuthi sitshengisane, sibonisane labantu ukuthi uquba labo lisuka kuZANU. Sokuqala ukuthi iZANU ngo-2023 lonyaka kayihambe iyephumula ngoba inhlupho zethu zonke eZimbabwe zivela kuZANU ngoba saqalisa ukuhlupheka ever since iZANU yangena ngo-1980. Before 1980 sasihlukuluzwa ngamathiwa, kodwa owayengahlukuluzwanga wayengahlupheki ngoba yonke into yayikhona.
AbeZANU-PF bathi bazalinqoba kulolu khetho luzayo ngoba bathi kunenga bakwenzele uZulu, ikakhulu inhlelo zokuthuthukisa abantu. Bathi baqhube inhlelo eziningi kakhulu ezigoqela ukuvuselela imigwaqo.
Ungakhuluma ngokuvuselela umgwaqo, ngivele edorobheni kobulawe uZulu ngisiza lapha enkanzi. Ibanga engangilithatha ngisuka kobulawa ngisiza emzini wami enkayi ngangithatha 2 hours. Khathesi kusuka kobulawa ngisiza emzini wami enkayi ngithatha 4.5 hours. Yiwuphi umgwaqo abakhuluma ngawo ukuthi bayalungisile? Laba abantu osokuswele ngakufana, abantu abagula ingqondo batholakala ezitsheni. Kulusizi nje ukuthi labo sebefanana nabantu abagula ingqondo ngoba bakhuluma into ezingadiniyo ezingabonwa ngabantu ukuthi lokhu sebekwenzile. Sibona thina yonke into iyabhidlika, kodwa bona bathi kuyathiwa. Bakhiwa ngaphi lathi ke siyebona?
Lo ke ngumnumzana Bednico Bebe ilunga lebandla le-CCC ubeqoqa lo ntungamile inkomo we-Studio 7 esenkayi. Njengoba i-Studio 7 ingasekeli hlangothi, untungamile inkomo uphinde waxoxa lelunga lezanu PF umnumzana Malaki Nkomo, yena othi abe-CCC bayazikhohlisa nxa becabanga ukuthi benganqoba ibandla lakhe kulolu khetho.
Izantiyosi ngathi yena ngwalo zibandla elidala njalo izibandla elikwaziyo ukuthi i-election ijona. Ungananzelela thina silama-structures. Uma sikhuluma ngama-structures sikhangela ukuthi sinabantu esiwazi khona thina asilama-sympathizers. Sinabantu abangama-members. And uma sikhuluma abantu abangama-members, uma sikhuluma ngama-sales, singena elayinini ukuthi sinabantu bethu abangu-50 laphana. Sesibala ama-sales wethu ilizwe lonke. Kulapho esifika khona le-number yokuthi hayi abantu bethu ba-ready, loba ngaze kumemezelwe i-election loba namhlanje, singakutshela ukuthi hayi i-ZANU-PF lapha sibona thina ngama-sales esiwabambileyo, ngabantu bethu, i-membership yethu esilayo. I-membership abanamakhadi ethu esilabo bangakanani. Okusitshela ukuthi noba sesingama laphana, siyatho ukuthi hayi yonke ikhetho siyaluwina thina, kumbe vese siliwinile. Ngendlela yokuthi i-membership yethu iyabe isitshengisa ukuthi ngempelampela i-ZANU-PF libandla vele elikhona. Njalo i-ZANU-PF kaziphumule, i-ZANU-PF libandla elikhona ebantwini, libandla eliyenza ngathi eliyenza kwenzakala entweni eziningi kwezedevelopment. Siyakhala imigwaqo, sikhale yonke into, abantu bayabona ukuthi lenguquko. Njalo abantu sebekhonisa kuba ubandla le-ZANU-PF bagcwele kuma-shares, bakhona kuma-structures. Thina sibandle nama-structures esingathi ukuthi ibandla lethu ngalesi sikhathi ngasekwu-election siyawina.
Abanye bathi kuyiwa kukhetho olwedluleyo lathembisa abantu ukuthi lizasungula imisebenzi livuselele lomnotho. Kodwa bathi umnotho ulibhuqile ulehlule nanku phela uqhubeka uguqe ngamadolo kanti le msebenzi kayibonakali.
Nkomo yamangabisa ngithi kathi sikhuluma nawe ngithi ngiseganyeni ngisemsebenzini ngiyasebenza. Ngikhuluma nawe unjenje lapha nginabafana abaningi abasebenzayo abasebenzayo ngaphansi kwami akade bengekho emsebenzini. Ngibe sengikhangela ukuthi abantu abaninginingi kunjalo nje bakhona basemsebenzini. Uma ufuna ukubona abantu bakhuluma ukuthi umnotho weZimbabwe uguqe phansi batshele ukuthi banamanga. Akubhodi ngamadolobho wonke ubona ukuthi izakhiwo zakhiwa njani. Akubhodi ngamadolobho amaninginingi ubone imisebenzi etshengisela ukuthuthuka kwenotho kwelizwe leZimbabwe. Impilo yabantu iyakutshengisela ukuthi abantu bakulesi sibanga. Singathathi sifake abantu kwesi sikhathi ngesigaba ngesigaba osizagijima ulande abantu ovele besemabhandleni kumbe abanye abantu uhlangothi oluthize olukhangele ukuthi yilo dubelayo sifike umnotho usehlule. Umnotho ukhangela ukuthi kwezemining kuhamba njani, ubusukhangela kwezefarming ukuthi kuhamba njani. Yikho lapho singakhuluma khona ukuthi hayi umnotho uguqe. Umnotho awuguqanga phansi. Okuyenzakalayo elizweni kuhle ukuthi yenziwe ukuthi ilizwe ethu leZimbabwe sekwesinye isibanga esihle kakhulu. Abasebenzayo bakholisi, abasezindaweni bakholisi, abantu babe bebona ukuthi lapha sisebenza kanje, umnotho ukhona. So ngaleyo ndlela obvious, abantu basezwekeli ukukhala, bazakhala ngendlela ukuthi bafuna bona kwenziwe intando yabo kodwa bengafuni ukuthi basebenze njengabantu ukuthi ilizwe lethu lithuthuke.
Lo ke ngumnumzana Malaki Nkomo ilunga lebandla leZANU PF ubexoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo weStudio 7 ekomahlaba ayithwale.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivote lenkomo.
Asambeni madoda siyovota.
Izakhamizi zakoBulawayo zamukele ngenjabulo ukusungulwa kwemsakazo kamabonakude ozimeleyo othiwa yiKiyona TV. Inkampani yalomsakazo ikhokhelwa ngumnumzana Qhubani Moyo ongumqondisi njalo umsakazo weSkies Metro FM osakaza ukoBulawayo. Umsakazo weKiyona TV waphiwa imvumo yokusakaza nguhulumende ngomnyaka ka-2021 waqala ukuya emoyeni kuhlelo lweDDT ngomnyaka odluleyo. Wenelise ukusakaza inhlelo kumabonakude izolo njalo uba ngowesithathu ukusakaza uzimele kumabonakude elizweni ulandela oweZTN lowe3KTV yona yomibili esedolobheni leHarare. ugeina kumete saiti we Studio 7 uxoxe lomnumzana Thembelani Dube omunye weziphathamandla ze Bulawayo Progressive Residents Association.
Ikiona TV yi television kumbe singathi ngumsakazo kamabona kude ongaphansi kwesitebele kumbe ngaphansi kophahla lwe Fetho Communications okuyinkampani ebambe labo ebambe yona ikiona TV yabamba le Skies Metro FM yabamba ke le Breeze FM ekhona ngale edolobheni le Follows.
Lizwa njani njengezakhamizi zakoBulawayo ukuba nali lo msakazo wenu okamabona kude njalo leminye imisakazo esakaza iphuma edolobheni lakoBulawayo isakazela izwe lonke?
Ukuvula kwale iTV kumbe singathi lo msakazo kamabona kude kuletha injabulo enkulu kakhulu koBulawayo, ikakhulu ngasikhangela ukuthi lo msunguli waso lesi station kuba ngabantu bakoBulawayo. Siyakhumbula ukuthi umuyi uKhonti Mhlanga ubevele ngengemva nguye kade ke engutshalimani waleli wale inkampani eyebambe lezi izingatshe ngezikhulumileyo eze Fetho Communications. Kube sokusithi ke uDokotela uQhubani Moyo lijaha lakho napha vele enkulumani koBulawayo odakwa khona apha ensiza lapha, siyakunanzelela ukuthi ngabantu bakithi abavule into yakithi, njalo singabantu bakoBulawayo singabantu bemathebeleland siyakujabulela khonoko ukuthi sesize saba lento etungulwa ngabantu bakithi ezokukhuluma ngezindaba zakithi. Siyinhlanganiso ke siyakwemukela ngezandla zombili khonoko.
Kwine lingakukhuthaza mayelana lomsakazo lo osanda kusungulwa, nalo kukhona yini elingafisa ukubona kusenziwa ngumsakazo wekiyona?
Kuthaza ukuthi abantu bakusekele okuyabe kusungulwe ngabantu bakithi kulo umhlubulo, sincedisane lalaba abafisa ukuthi bathuthukise umhlubulo weMandebeleni. Siyinhlanganiso ke sikhuthaza ukuthi iTV leyi isakaze phose itholakale kuzo zonke izindawo ukuze abantu bakithi babone ubunandi, babone uluju abantu abazalwa kule indawo, abazalwa eZimbabwe abenelisa ukuthi bakwenze. Sesisithi ukuthi lokhu ke yikho esingathi kusungule ngekhaya, ngoba yinto esuke isungulwa ngabantu bakithi ezoncedisa abantu bakithi. Esikukhankaselayo kakhulu ukuthi nxa kuvuma umsakazo le ufinyelele umabona kude lo ubonwe ngabantu bonke abakulo umhlubulo, ngoba kathesi kunzima ukuthi ungavulya iTV ubambe kwezinye indawo, sokumele ube lesatellite. Let's hope ikiyo nayo nizabe ibambeka lula. Kodwa ke ngokuzwa kwami bengizwe ukuthi izabe ikhona ku satellite dish kuthiwa le ngazantwa ivela kibo Tanzania kakhulu. Ningazi njalo kombiza gcina kufinyelela khona apha ku TV nje ukuthi ungalayita uhlokoze ugcine usufikile laphana lapha isitishi esikhona ungawutshintsha ichannel lapha. Sile themba ukuthi kuzaba njalo. Okunye besikufisa ukuthi ngabe kuyavuma njengoba abantu abaningi besebenzisa open view bona laba, ngabe kuyavuma ukuthi ikhunywe layo via open view abantu bayibone khona. Kodwa nje njenge commercial station ngithemba ukuthi kuzamela abantu babadalele ukuze bafinyelele lezo zinhlelo. Kodwa ke sibafisela inhlanhla kukho konke abaza kwenza, ngoba kungabantu kade sabezwa besithi balesifiso esinjalo.
Lo ke ngumnumzana Thembelani Dube omunye wabaqondisi benhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association obexoxa ecingweni le Studio 7 ekoBulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu beinternet elezinlive.com lilodaba lokuthi isikhulumeli samapholisa uCommissioner Paul Nyathi usecelwe ngumthethwandaba ukuthi aphe ubufakazi kucala elethethwa isikhulumeli sebandla le-CCC uNkosazana Fatsai Mahere kumaviki amabili azayo. UMahere wabotshwa ngemva kokusakaza umfanekiso olomama owayekhala ephethe ingane yakhe esithi ibulewe ngamapholisa enkundleni yokuxhumana eTwitter. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi umkhokheli welizwe leBelarus umnumzana Alexander Lukashenko ucebise umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi asebenze gadalala ukuze anqobe kukhetho oluzayo. Leli phephandaba lithi uLukashenko wethulela amazwi emkhosini wokusayina izivumelwano zokusebenzelana izolo. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 sibona njani kodwa bakithi akuzima kakhulu bakithi kulabo abasathi bona hey Studio 7 sihamba sithatha uhlangothi thina salale Studio 7 from 2004 kuze kube manje kusawuntu uNkamili Nkomo yedwa owayefunda Studio 7 manje u2022 siloke sihamba naye asimanga vele ayikazithatha uhlangothi saphuma kwinto yabo leyana leyana Zimbabwe ZBC lokwana shit ye studio lokana si right ngoba yisabo khona leMpumalanga Zan PF hayi ayivumi Zan PF ushiye milikadili lizi yalikhoba nya okwezani PF okwenya okwezandla ngabe okwenya ngabe kuyasukuma kuhamba iZambia nini ibidependele kuZimbabwe ibuyizo icela izinto ithola izinto eZimbabwe ibidependele eZimbabwe kakhulu namhlanje eZimbabwe yes iphiwa iZambia umumbu ilomhlaba ongaki lelizwe lingaki lamaplaza angaki bathumba amaplaza bayathatha wonke bagweva wonke bathi ngabo bese babaqasha inkomo emaplazini kuthi ubhadala ngenyanga ukuthi inkomo zidle eplazini iplaza elali lisupporta isizwe umuntu athatha iplaza kuthe ngoba yena ungezani PF athatha iplaza ligweve libe lakhe icede lapha eqashisa inkomo ukuthi izidle ubusubhadala 200 rand ngenyanga yikho khona ukuthi ayikuvusa ilizwe ashiya mizani PF liyahluleka shebe iyahluleka ahluleki ihluleki iZimbabwe yayisupply into Europe ngisho France babethatha umumbu eZimbabwe mayingavuka namhlanje akulalizwe wonke amazwe ngazothatha khona lapha umumbu eZimbabwe but ngokwehluleka sesize sicela emzithiwa ngoZambia ashiye emlistele lisama yamazwe
sanibonani mahlaba ezulu umhlaba wonke jikelele hayi okhulumayo lana lithagwana elikhulu esigabeni sako siwokwe lasePlan 3 uKhanyani Ncube right ngithanda nje bakithi ukuthi ngithi mina abantu bengasikhohlisi ngokuthi khona okuhlangana kwepresidenti uMnangagwa nale yaseDelaruya khona leyo ukuthi kuzobe nemphumela etheni akufana nje nezigulani nje sesibhedlela sodwa zonke zibe sesithi khona hayi esinye sibe sesiyahlola esinye isigulani ukuthi hayi siphethwe yini and so forth bese sisisiza kambe kungayenzakala khona lokho lihlaya leli abalenzayo leli anyway welibona ababhizi badla imali yestate baphakathi kwemibuso angibonge bakithi amen
zihlobo zami sisonke endabeni kamjanana ngilesimanga lo mjanana lowo olokhu eqhubeka ethengisa ilendi kala etoilet hlangana la efuzo zonke ethele ikhuba esiyegangeni imali le lendi uyisa ngaphi wathathela umntanami wathathela umzukulu wami ngibuhlungu ngaye lumfana lo mdala mjanana
siyabingelela siyabonga kakhulu ngomsebenzi baphathi bohlelo hayi ngithanda lami nje ukuthi ngabe umuntu kakhulu ngencome amadoda afana labo zintimkandla ukuthi ngabe baba baningi abantu abakhuluma njengabo and bephiwe le opportunity ukuthi labo bephathe ngendlela engibezwa bekhuluma ngayo hayi amadoda amanye asekhona alomqondo ohlakaniphileyo ukuthi ngaba aphiwe opportunity lizwe lelingaba ngcono kakhulu liphume encindezelweni leyo ukuthembisana amanga sithintshwa izanu PF bese ngigcina nje ngokuthi amadoda eMRP ngabe kuya ngami ngaba akubona ukuthi okusezimbabwe kukhulu kakhulu ukuthi ngabe siyakubambisana hayi ukuthi siyadonselana sibe iMRP sidonselana sibe iTruth iTruth ibandla ladala elikhande ngabo Morgan Tsvangirai sebeze bafabulwa izana so ngikwenti iTruth inkulu kule MRP ngabe iMRP ibambana le Truth sikwazi ukuthi sikhiphe izana mayizana siphumile embusweni sesingakukhuluma labe MRP bekhuluma izikhalazo zabo ukuthi sifuna ngabe kuba kanje sicela lapho kwethu kube yiloko ngaleyo ndlela ilizwe ngaba ngcono kodwa masadonselana so iMRP abaningi beMRP bahleli begxeka iTruc ngibese ngizibuza ukuthi bayigxeka ngani iTruc ngoba ikaparty la iseze opposition ithola ubunzi so hayi mina ngicela ngabe siyabambana singamaZimbabwe noma siyavota ke sivotele ukukhipha uchuku esilalo siyabonga ukukhuluma ngosidumo siyabonga
salibonani ku Studio 7 balaleli nabalandeli nabasakazi yanizingelela ngegama lenkosi Jesu Christ ye bantu bakamthokazi nanko ke liyakubona
lapha weni yase kusemgusa lapha yabantu bokuza sebezindawo sebenze khona obele kufunayo asele manje ukuthiwa vothelana ama MP nama mayor nama council hayi MRP kanifuni so nango kama council ni yaselifakela abangane benu khona ngapha so selizigwaze ngowena umkhonto oluthweleyo imatch lese libheje no ref angeke liwini imatch ngabheja no ref siyalincenga abathwakaza abahle zamani kuvothela ama MP nama councilors ethu ngapha kumthwakazi kuzokhona ukulilwela amadlela enkomo abuyele enkomeni indawo zokuhlala zibe kahle ama MP nama mayors ethu azalihlalisa ngendlela efaneleyo so nina nithi anifuna mfana omncane aphinde mfana omncane aphinde nanko sebephindile izano ke sifaka abantu baye khona lapha endaweni zenu nampa abanye siyabona abatshaywa lapha enyama endlovu sabatshontsha amazambane amagwili yiyona la amashona lalo athandayo so zamani ukuphuma emnyameni nize kukhanyise ya okhulumayo nguzenzele Ncube ozalwa kosiwo weflam ngokuhlala ngisedibha suit ambonge ngajabula kakhulu uma engabalwa le record
lifuka njani Studio 7 hayi siyabonga bakithi sike sazi inkulumo lapha ngomhlaka 31 inkulumo yemigwaqo lo Victoria Falls wakobulawayo hayi sazi inkulumo indaba zomgwaqo lezi lavele kusho ukuthi uma bangasavakashelanga lapho nabaphethe ngezindlela kula muntu uzosikhulumela hayi siyasokola bakithi vele nje ibingafuni yona nje inkulumo laphana ikhulume ngomgwaqo oyi-1 beyifana ikhulume igwaqo yonke manje angithi kukhunywa ngomgwaqo ofaka imali eVictoria Falls abaye abantu abacatshanga ngoba uma ngakhuluma nomgwaqo yakithi le from eThekwini nje usiya khona nxa from ePlant kuThekwini road labodemodemaro labozimnyama uzinyama ngcwethela yakhona yayaphela endleleni hayi indawo zokwenzela kula mgwaqo orayithinto izisuthi ungakhuluma lezo ziyathatha emaboda zisebenza e-South Africa ukuthi ziyelungisa imigwaqo thathela i-insurance nokuthi uma zakona ziyalungisa yiphi imigwaqo angazi kodwa anyway zizalungisa leya kuVictoria Falls kuthiwa kulama-tourism khulu ngoba abantu abafuneka abezimali nasilamali so hayi liyiphathe khonapha indawo zemigwaqo kunzima bakithi hayi zimbabwe hayi impilo yakuqala ngumgwaqo vele ukuze ibhizinisi zihambe kodwa uma kucatshangwa le icatshangwayo abantu bayacatshangwa ngoba ngiyazi ubaba lo ezokwethekelela ukhuluma ngokuthi yena ubomopha eVictoria Falls ukuthekela khona abantu abaningi izivakathi ezizakumaya amazwe aba lapho kungathekelwa khona vela kula ndawo kuright kusipha hayi siyabonga Studio 7 beloke libaletha sibazi ukuthi bakhuluma bethini kuna vese sibona umuntu wafayi ngqo kulo muntu ophila eZimbabwe yabona
Studio 7 linjani wasakazi bethu hayi siyazizi izindaba hayi silihaya siyalo kuthena iminyaka engu-20 years lisemsakazweni hayi siyabona sithi hayi inkosi ngalinge ilingezele iminyaka yokuphila lisifundele izindaba zingathatha ehlangothi hayi siyabonga kakhulu kuzindaba zeZimbabwe hayi kwabantu bensuza siyabizwa bayakhala bathi ye sebengenelwe ngabantu bempumalanga ye sebathatheli umhlaba sebatshontshela izifuyo hayi kusekuncane kulokho elikubonayo abantu bakithi basimane embandebeleni lonke nje kusekuncane mali lokho elikontinua livotela amaphathi asempumalanga basazogcwala vele basazodiploya lasemalayinini ngoba i-grand plan lanti funa ukuthi badiploye yonke indawo emathebeleni kungabi khona lapho kungela muntu esihloleni khona kumathebele edumi so ukuze sikugweme lokho bantu bakithi asizameni ukusondela ku-MRP kancane sibe labakhansile MRP sibe lama-MP MRP asikuthi siyabenyanya abantu bempumalanga kodwa hayi sinyanya izenzo zabo ngoba bona bafuna ukuzengani yiba abantu laphana eZimbabwe lo omunye umhlobo asobantu so nathi sifuna ukubakhipha lokuthi hayi nathi singabantu siyaphila votheni i-MRP uza kuthola ukuphumula lapha
lawo ke bekungamazwi nolina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ukuze eMelika ngamafitshane, amapholisa ogatsha lwe-FBI izolo angene endlini kamongameli Joe Biden edolobheni leDelaware bedinga amaphepha alemfihlo. Lokhu kulandela ukutholakala kwamaphepha la ehofisini kaBiden ngesikhathi engumsekeli kamnumzana Barack Obama. Kodwa izolo amapholisa awe-FBI awatholanga lutho emzini kaBiden. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Inkokheli yebandla le-CCC ihlangana lomphathintambo wezemithetho, umnumzana Ziyambi, kudingwa udaba lokuguqulwa kwemithetho yezokhetho. amabandla ezombusazwe athi asizilungiselele ukuya kukhetho lona olulakho kwenziwa ngenyanga kaNtulikazi. Izakhamizi zakoBulawayo zithi ziyajabula ngokusungulwa kumsakazo kamabonakude ozimeleyo othiwa yiKiyona TV. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gande, ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.